siyabonga Jonga lo Chris lichana njani emakhaya yekudivana emsakazweni we Studio 7 ngolwesihlanu mhla ka 10 ngomabasa 2015 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Hola mukela emoyeni ngenjabulo ngontungameli inkomo. Endabeni zethu lamhlanje. Ibandla leMDCT seligcizelele isinqomo salo sokuthi kalisoze liphatheke kukhetho oluza kwenziwa elizweni yilobanini nxa kungabanga lenguquko emithethweni yezokhetho.
So ababili laba bombono ukuthi uzatshintsha uzatshintsha okuningi andisweni komsebenzi kuma-parastatals ngasikhangela ukuthi i-corruption yangkhona iningi kakhulu isendaweni eziningi kakhulu.
Umthethwandaba kamantshi eHarare wethulele ababeyisiphathamandla zeZimbabwe ababili isigwebo sokupika okweminyaka elitshumi kulandela ukutholakala kwabo belecala lokweba lokuchaphaza imali yenkampani. Kuwoza Friday lamhlanje silomkhokheli weqembu le impumelelo Shining Stars. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Icele leMDC elikhokhelwa ngomnumzana Morgan Tsvangirai seligcizelele isinqumo salo sokuthi kalisoze liphatheke kukhetho oluza kwenziwa elizweni yilobanini nxa kungabanga lenguquko emithethweni ephathelane lezokhetho. Amalunga edale leCouncil yaphezulu yaleli bandla eleNational Council kanye leNational Executive ahlangene lamhlanje eHarare avumelana wonke kulesi sinqumo. Umongameli Robert Mugabe wazise kumaviki asanda kwedlula ukuthi ukhetho lokudinga abazathatha izikhundla ezilitshumilane ezasala zingelabantu ngemva kokuxotshwa kwamalunga eMDC Renewal Team edalele ephalamende luza kwenziwa mhla ka-10 ngoNhlangula. Amalunga eMDC Renewal Team aphikisa ukuxotshwa kwawo emthethwandaba othetha indaba zesisekelo sombuso oweConstitutional Court. Umthethwandaba kamantshi eHarare namhla wethulele ababeyiziphathamandla zenkampani yendizamtshina eZimbabwe ababili isigwebo sokupika okweminyaka elitshumi ngamunye kulandela ukutholakala kwabo belecala lokweba lokuchaphaza imali yenkampani engangezigidi ezilitshumi zamadola. Ababili laba ngowayengumqondisi wenkampani le omnumzana Peter Chikumba lowayengumabhalane unkosikazi Grace Pfumbizayi. Esethula isigwebo sakhe umantshi uthe phakathi kweminyaka elitshumi le uChikumba loPfumbizayi bazapika okweminyaka eyisikhombisa nxa bengaziphatha kuhle entolongweni. Sehlulekile ukuzwa ukuthi ababili laba bazaphikisa isigwebo sabo emthethwandaba we-High Court na kumbe hatshi. I-eZimbabwe ngenye yamankampani kahulumende alokungethembeki okukhulu njalo asadalalayo ngenxa yokuhuquluzwa iziphathamandla zawo. Sibuze ingcwethi kwezenotho umnumzana Masimba kuchera ukuthi ubona isigwebo lesi sisenqabela na ukungethembeki lokhu.
Ngibona njengani umthetho sibili wenze okuhle ukuthi usithengise ukuthi nxa kuyukuthi indaba lezi zizahanjiswa emthethwandaba kuzaba lama-judgments anjengalawo awukuthi lokuthi bahlale entilongweni okweminyaka elitshumi. Kodwa angiboni ukuthi uhulumende walapha eZimbabwe ulesiqubo sibili esokuthi aqede i-corruption. So ababili laba bombono ukuthi uzatshintsha uzatshintsha okuningi ekuhanjisweni komsebenzi kuma parastatals nxa sikhangele ukuthi i-corruption yakhona iningi kakhulu isendaweni eziningi kakhulu uhulumende waseZimbabwe.
Isigwebo lesi ubona sisenqabela yini ukungethembeki ezinye iziphathamandla zamankampani kahulumende ezingaba zisenza imisebenzi ye-corruption zithiyana la lomkhuba?
I-corruption ibhahile sibili, kodwa angibona ukuthi isigwebo lesi singethusa abantu abaningi. Kuye ukuthi singakhangela iZanu-PF kathesi la ma-faction lawo sibona njengani ukuthi engxenye bebe-faction engayisiyo, kodwa ukuthi sebezethuka baqalisa ukuthi bahambise umsebenzi ngendlela ekhangeleleyo ngabantu baseZimbabwe. Angibona ukuthi uzenzakala sibili, ngibona njengani labo abaqhubeka ne-corruption baza kuqhubeka layo nxa kuyukuthi baku-faction yona leyo ebuzayo khathesi, kodwa abanye laba engxenye abakwenye i-faction yibo abangathi bayesaba mbija nokuthi engxenye bazalandelwa lapho abakhona amacala abo abuyiswe emthethwandaba.
Umnumzana Masimba kuchera ingcwethi yecubungula ezombusazwe ezenotho sixoxela eseHarare.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930-12080, laku 15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-intanethi kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Inhlanganiso ezimela izizalwane zakwamanye amazwe kwele South Africa lezikaZulu walelo lizwe sezisole kakhulu ukuhlaselwa kwezizalwane zakwamanye amazwe okuqhamuke esabelweni sakwaZulu Natal. Njalo sezikhuthaze uhulumende ukuthi amise lokhu kuhlaselwa ngokuphangisa. Amakhulu ezizalwane zakwamanye amazwe okugoqela labeZimbabwe sebebalekile bayacatsha enkambeni zamapholisa endaweni ezitshiyeneyo kwaZulu Natal ngemva kokuhlaselwa izizalwane zakwele South Africa. Abenhlanganiso lezi babuye basola njalo umongameli Robert Mugabe lomongameli Jacob Zuma ngokwehluleka ukukhuza abantu abaphatheke kulokhu ngesikhathi somhlangano wabo osanda kuphela ePretoria. UBenedict Nhlapo uyalandisa.
Impi yokuhlaselwa kwezalwane zakwamanye amazwe eqhamuke esabelweni sakwaZulu Natal iqhubekela phambili imemetheka endaweni ezitshiyeneyo zalesi sabelo. Amakhulu abantu bakwamanye amazwe sebebalekele ezinkambeni zamapholisa lapho abalala bejazwa khona umqando besidla ingqweqwe zomlomo. Inhlanganiso zikaZulu sezisole kakhulu inkosi uGoodwin Zwelithini njengoba ukuhlasela lokhu kuqale ngemva kwenkulumo yakhe ukuthi bonke abaselizweni ngokungekho emthethweni kufanele babuyele kubo. Isizalwane seZimbabwe umnumzana Kanisha Sinkala uthi sekusezandleni zikahulumende ukuthi angenele kulolu daba kungakabulawa abantu abaningi.
Kukhanya ngathi khona kule sandla esingalungile ngoba bona abantu be-government balokuba namanye ama-reckless statements. Are you a leader to that? So we cannot say frankly ukuthi i-government ye-South Africa ingabe I fully committed to that because abantu abaku government eSouth Africa kuyibo abakhipha futhi ama statements anjalo.
Umgcini isilalo wenhlanganiso yeZimbabwe community in South Africa umnumzana Ngqabutho Mabhena uthi sekusobala ukuthi ukwehla kwezomnotho kwele South Africa yikho sekubangela ukuthi abakuleli bacabanga ukuthi abakwamanye amazwe bayabaminya.
Into evele ibangwa kakhulu lapha indaba yemsebenzi, indaba yemnotho. Siyake sibone kusiba lama protest, abantu be protest ukuthi kabathole imsebenzi, mhlawumbe bethi bona lapha abahlala khona kakulagetsi udlame lolu bese luchaphakela kulabo abazivelela kwamanye amazwe.
Loba kunjalo kayisibo bonke abakwele South Africa abafuna abakwamanye amazwe bahlaselwe. Ugcine ebumba inhlanganiso yokuvikela amabhizimusi abakwamanye amazwe ngemva kokuhlaselwa kwawo ukhuthaza amakhosi lenkokheli zezombusazwe ukuthi balusukumele lolu daba. Ugxwayisa njalo ngelithi lomkhuba ungekelelwa uzabangela ukuthi abakwele South Africa labo bahlaselwe kwamanye amazwe.
Loku okwenzekayo eSouth Africa kungenza impilo embi kubemi base South Africa abakumanye amazwe. If labantu la eSouth Africa bahamba benomsindo beangry, lungakhokhelela ekuthini abanye abantu abakwamanye amazwe bangawafuni amaSouth Africa kulawo mazwe. Kanti loko asikuthandi ngoba iAfrika inye.
Emhlanganweni wenhlanganiso zikaZulu osanda kwenziwa, inkokheli zawo zisole kakhulu uMongameli Mugabe noMongameli Zuma ngokwehluleka ukukhuza ukuhlasela lokhu ngesikhathi somhlangano wabo abasanda kokuquba ePretoria. Unkosikazi Elino Sisulu ongumkakhe kaMnumzana Max Sisulu obengusomlomo wePhalamende kwele South Africa uthi kuyadanisa ukuthi inkokheli zombili lezi azizange zizihluphe ngalolu daba.
What happens to ordinary citizens, unfortunately, our governments don't look at this. And I'm going to be very crude here. They talk about things which have no relevance to the people. And we have a failed institution on this continent in our governments, because these issues of xenophobia arise very much out of our government's failures.
Kusenjalo izizalwane zeZimbabwe lazo zisola uMongameli Mugabe ngokwehluleka ukuhlangana lazo ngesikhathi ekwele South Africa okwamalanga amabili. Bakhona ke bathi mhlawumbe isizathu sakhe sokungaqhubi umhlangano labantu makhaza ubesesabela ukuthi kungahle kube khona abakuveza egcekeni ukuthi kabasafuni ukuthi aqhubeke ebusa. Ngimele Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa, nginguBenedict Nhlapo.
Kunjalo nje iziphathamandla zebandla leSANU PF beziphakathi kokujabula kuliviki kulandela uhambo lukamongameli Robert Mugabe kwele South Africa, lapho asayinelane khona izivumelwano lo mongameli Jacob Zuma. Lolu kube ludaba olujabulise abanye, kodwa abanye bathi lezi yizithukuthuku zenja ezizaphelela eboyeni njengokwenzakala kuzivumelwano ezasayinelwana lele China. Ukuhlaziya ubuqotho bezivumelwano lezi, uChris Gande weStudio 7 uxoxele ngcwethi kwezenotho welizwe uMnumzana Dendlela.
Ngamadizi ezinto ezi esingathi ngesilungu i-general things ezivele zingasoze zibise into asoze zitshintshe umumo eZimbabwe ngalesi sikhathi. Ibhili eyethiwa i-Bi-National Commission, ama-heads of state baze behlangana bekhuluma, bangakhuluma nge-anything, bangakhuluma ngento zonke abafuna ukukhuluma ngazo, kodwa basoze bekhulume ngento esithi thina yizinto ezithuthukisa umumo welizwe. IZimbabwe ifesa lokho ukuthi umumo welizwe uthuthuke. Enye idili kuthiwa i-diplomatic consultations, bekhuluma nge-AU, bekhuluma ngento ezinye ezingaphandle kwento ethuthukisa ilizwe leli. Enye idili yakhona kuyini? Ngamanzi. Kambe sisehlule ukwenza kwethu amanzi ngapha koBulawayo leHarare, khona siyakwenza idili lamanzi le-South Africa border.
Ngokubona kwakho, kuyini okungabe kwakhulunywa kwavunyelwana?
Angani kulento ezwakalayo athi kufanele kukhanye ukuthi bakhuluma nge-industry, into okufanele zenzakale, nalokho esithi ngama-special economic zones, ukuthi yena angani kule ndawo eZimbabwe. Dala kwenziwa, i-Minister of Finance bakhole i-conference a year ago, wafakwa amaphepha, watshaya izinqumo, u-special economic zones iqalise koBulawayo, iqalise e-Victoria Falls, ilandele eMthare, lapho indawo ukuthi ama-investors ebuye engabhadali imithelo, elezinqumo ezehlukileyo emthelweni, konke lokho ilizwe lithuthuke. O-China bathuthuka njalo, o-South Korea bathuthuka njalo, yizinto ade kufanele zenziwe so that kubuye ama-investors avele South Africa ngaphansi kwalawo ma-deals.
Lo ngumnumzana Dendlela, ingcwethi ecubungula ezenotho, obekhuluma ecingweni leStudio 7 eseHarare. KuStudio 7 Live Talk lamhlanje sihlaziya udaba lukankosikazi Joyce Mjuru ukuthi usezathatha manyethelo bani kulandela ukuxotshwa kwakhe kubandla leZANU PF. Sizakhangela njalo isinqumo se-MDCT esokuthi leli bandla kalisoze liphatheke kukhetho. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001 202 465 0318. ukuze silithinde ecingweni lingene kuhlelo. Sikhangele ezivela kwamanye amazwe, siqale ngakhona pha eMelika. Isigodlo sikamongameli Barack Obama sithi umongameli Obama okhangelelwe ukuhlangana lomunye wakhe uwele Cuba umongameli Raul Castro okwakuqala ngomgqibelo emhlanganweni wamazwe angenyakatho lasezansi eMelika. Inhlanganiso zezindaba kwele Melika zibika ukuthi unkosikazi Hillary Clinton uza kwethula umbiko wakhe okwazisa ukuthi uzancintisa kukhetho lukamongameli ngomnyaka ozayo ngesonto. Unkosikazi Clinton yena owake waba ngunobhala obona ngobudlelwano lamanye amazwe ubikwa eza kwethula lumbiko okufuna ukumela ibandla lamademocrats kulolu khetho ebulenjini esebenzisa umfanekiso wevidiyo. Ukuzigqiba eza kwamanye amazwe. Amalunga kahulumende wele Syria kanye labamabandla aphikisayo bagqibe inkulumo zokukhumisana umlotha lamhlanje kodwa kungela abakuvumeleneyo emizameni yokuqeda impi yomdeni elizweni lelo esileminyaka emine.
Iti waza waza Friday my darling, waza Friday umsebenzi ubhokile, waza waza Friday my sweetie, waza Friday ilamba lingomile wena.
Ko waza Friday lamhlanje intatheli zindaba yethu uJoseph Njanji oxoxa lomkhokheli weqembu le impumelelo Shining Stars lona elisanda kwethula i-live DVD yelengoma ezithoba mnemunye.
Awusashiya nomalanga unomalanga wam unomalanga wam unomalanga wam
iqembu lempumelelo Shining Stars libunjwe ngomnyaka 2001 mhlaziyi isikhombisa kunyanga kankwenkwezi endaweni yenqameni yeGwanda. Ngokuhamba kwesikhathi leli qembu lithuthe labhekisa amabombo edolobheni lakobulawayo lapho elisebenzele khona kuze kube namhla lokhu. Ekupheleni kwanyakenye leli qembu licindezele idlalade lohlobo lwe-DVD embukisweni oqhutshelwe endaweni yebulawayo theatre. Njalo umkhokheli weqembu lempumelelo Shining Stars u-Oscar Siziba uthi lokhu bakwenze ngemva kokucelwa ngabalandeli babo.
Sibenzele into le ngenxa yokuthi bona yibo bathe khona no, sicela nikhule senzele live DVD so nathi sizobukela. So nansi siphumile, sifuna ukuthi abantu bekwanise ukuthi bayithenge bazibukelele. Imnandi kakhulu umculo kaChathoza, umculo wesicatha, ile ngoma eziyi-9.
Abanye abaculi lamaqembu ababekhona mhla kucindezelwa i-live DVD ngabagoqela uDumi Nyongola, iqembu le-JBCC Salem Mission Choir, uMasganda, uzinja ziyamluma kanye lomehlo kaZulu.
Siyalavuka izindaba ngempela enkonzweni bo namba abantu beqabana.
Siyalavuka izindaba njengomlilo kodwa samshisa omunye omnesambeba. Lawa bantu sebe wamkela umfuso wabo wonke sebe xabana ngesihlalo.
Hayi kuphela Nkosi yami
ngesikhulu,
hayi kuphela baba
nangemali
ngebalise kuphele mhlobo wami kodwa yasinothi
isihlalo singenisa umuntu esubeni.
Awuyeyeni
isihlalo singenisa umuntu esubeni.
Oh yeah, yeah.
Umfoka siziba ngiyedwa osele uqembu lempumelelo Shining Stars kulabo ababomba leli qembu ngomnyaka 2001 njalo kathesi usebenza labathi uThembelani Ndlovu ukwanele moyo umduduzi moyo unjabulo moyo ukwanele Ncube ukhulekani Sibanda uInnocent Sibanda kanye loTiyambu Shoko.
Ivision yaqala lo mfowethu othongo Costello ngisalincane kujeni imali ihamba abanye bakhubeka abanye bayashona abanye futhi njalo bayadela ifana njengebhasi nje mayihamba abanye bayehle station esithize but into eqathelwe ukuthi ivision ezilungikhona siyaqhubeka.
Nanti ke iqembu leimpumelelo Shining Stars liphuma enkundleni ngengoma ethiwa Unity.
Ayikho into ngahlulo wahlukana ngaphandle kokubambana. Unity mado dangempela bo
ayikho ngahlulo wahlukana.
Imele Studio 7 ngobulawayo uJoseph Njanji.
Ayikho Ubambana
Umbiko olandelayo uveza imbono kahulumende welemelika. Ilizwe le-Equatorial Guinea ngelinye lamazwe anothe kakhulu ngezenjiwayo ezifana lamafutha ezimota elisenkabazwe yezwekazi le-Afrika. Uhulumende walelo lizwe ubikwa eqhubeka ehlukuluza abamabandla aphikisayo labaphikisa umbono kahulumende. Ngenyanga edluleyo abakhokheli bamabandla aphikisayo uGuillermo Nguema Ela okhokhela ibandla ele Republican Democratic Force kanye lo Louis Nzo Ondo babotshwe bavalelwa ngemva kokutshaywa kakubi esihlengeni seMalabo ngabezomvikela balelo lizwe. Abakamiswa phambi komthethwandaba ukuze kwazakale ukuthi kanti babevele bebotshelwani. Elemelika likhuthaza uhulumende we-Republic of Equatorial Guinea ukuthi achiyane lomkhuba ukuhlukuluza abamabandla aphikisayo okungelangqondo alandele izibopho leziqondiso zesisekelo sombuso kanye lezibopho zezivumelwano aloba igama kizo. Ele-Republic of Equatorial Guinea likhuthazwa njalo ukuvumela ukubhaliswa kwamabandla wonke ezombusazwe ukuze enelise ukuphatheka kukhetho phansi kwesivumelwano esenziwe kulelo lizwe ngomnyaka ophelileyo ngemva kwenkulumo zokukhumisana umlotha ezeNational Political Dialogue. Lo ke bekungumbiko oveza imbono kahulumende welemelika.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington.
Tina
sibambene kuhle ubamba na
sibambene kuhle ubamba
Tina
sibambene kuhle ubamba Sibambene kuhle ubamba
Baze kwahuhle ngempela
manje
ubambana
kuhle ubamba
kuhle
Sibambene kuhle ubamba Sibambene kuhle ubamba Sibambene Oh,
Sagcwala amanye amazwe,
sagcwala amanye amazwe kwenze njalo.
Zimbabwe bo,
Zimbabwe yobuswa.
Sagcwala amanye amazwe.
Ele Zimbabwe lifikisa iminyaka engamashumi amathathu lanhlanu luthole uzibuze mhlaka 18 April. Ngakho ke usukisela ngomvulo umsakazo wakho weStudio 7 ukwethulela inhlelo eziphathelane lentuthuko lamaphutha aleli lizwe. Lokhe latholayo uzibuze. Lawe mlaleli ungaphathisa kuloko ngokuthumela i-text loba i-voice message nge-WhatsApp kunombolo ezithi 1-202-465-0318. Inombolo njalo 1-202-465-0318. Lasebulenjini ku-Twitter la ku-Facebook. Sithi amhlophe Zimbabwe.
Zimbabwe yobuswanga
emakhumbe.
Sagcwala amanye amazwe kwenze njalo.
Zimbabwe ba.
Zimbabwe yobuswanga.
Ayeye.
Sagcwala amanye amazwe kwenze njalo.
Yibololo.
Zimbabwe yobuswanga.
Ayeye.
Zimbabwe yobuswanga.
Ayeye. Amanya mazwe
sagcwala amanya mazwe kwenze njalo
Zimbabwe ba
Ukuziphetha ezosoko sikhangele ebezihamba phambili ibandla leMTCT licizelela isinqomo salo sokuthi kalisoze liphatheke kukhetho oluza kwenziwa iloba nini nxa kungabanga lenguqoko emithethweni ephathelane lokhetho. Umthetho ndaba kamantshi wethulela ababeyizi phathamandla zeZimbabwe ababili isigwebo sokupika okweminyaka elithumi kulandela ukutholakala kwabo belecala lokweba lokuchaphaza imali yenkampani. Kuwoza Friday lamhlanje besileqembu lembube ele impumelelo Shining Stars. Hayi ke kwanele okwalamhlanje. Oliver Lelisayo, ngontunga milinkomo, mulale zwakana kama kamwangu.